ngapha kule ndawo ezidanisayo kakhulu ngoba indawo livungu ibindawo ethuleyo kakhulu. Kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana, angazi ukuthi sokusuke kwathini esigabeni. Kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini. Kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bagcina beshiya bemdubulile ababanjwanga laba bantu bamdubula ugogo wafa. Kathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfaka inhlamvu ezingu-8 umuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu hatshi kancane. Incedisa abantu belamakhombe lakho konke bamfikela emzini wakhe esanda ukuvela kubhizinis uyaya izinto zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfaka inhlamvu ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadushula inhlamvu ezingu-28 la bantu ababanjwanga abanjwayo laba abulala umuntu egemakhepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga. Ungathi uyakunanzelela ama-businessman maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku kubelandwa kuloo ndoda wasishiyayo kumasefa le emapulazini kwethiwa wawulanga abantu kuloo ndoda okuthiwa ngumathwasa layo wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayubi bakithi besingabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu besicele ebantwini bakithi ukuthi hhayi lapho ababona khona abantu abahambahamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage kabaripote kubosabhuku baripote kuleadership baripote emapholiseni ukuthi lapha kule moto esingazwisisiyo labantu esingabazwisisiyo ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzi selela enye imuli sale sikhala kungasela lokho abakuthi i-bread winner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengabo-businessmen abalimalayo. Abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonga ukuba khona nje ebantwini bonke izikhali ezempopole kube lezikhali lezi ezabhanwa ngamapholisa amamachethi ingqamu lani lani okungabulala abantu. So mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu kakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki.
Kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongulo uzimele yena?
Hhayi lapha ungakunanzelela evungu sibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu. Siyazama ukuthi kubosabhuku la kubo-headman labo lazo inkosi yo-chief sincedisane nini labo councilor ukuthi sibone ukuthi singazama njani ukuthi sincedise amapholisa abophe laba bantu. Sibambene kakhulu kule mhlangano ethize esesiyenzile labosabhuku lezinkosi ukuthi sibone ukuthi singancedisela njani la mapholisa laba bantu babanjwe noma bebalekele esigabeni kodwa angeke kwenza ukuthi ungabe lo muntu olomoyana khona ukuthi bake bafika babonakala ungabangabi ngoba entweni le esenifetha ukudutshulwa kwandoda lo kulo muntu wabotshwayo ngeke ngikhuluma ngakho kakhulu ngoba indaba nganisemakhothi. So kodwa kungazana amapholisa asebenza singathola kuphumela indawo ezihle khonapho.